ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sasibhanxa uhulumende lo kala buqotho kambe nxa sikhuluma ngohulumende phela sikhuluma ngeexecutive nxa ubonile ama video la kade tjengiswa lapha ebulenjini uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamgqoka kulolu daba bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini bathi bona basebenzela isihlothi bazibala amandla okuthi bengenza loba yini amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe umongameli welizwe bese siyakuthi baza kuyakuchwayisisa ukuthi kambe ukakuliqiniso yini ukuthi kulabantu abenza ukuganga okunjalo kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa usenza othubayi usenza opopayi angani ukuthiwa singabantu abangacabangiyo mbona ngani zikhona izindlela ezingcono abe ngakubeka ngayo singazi njalo nxa kuyukuthi umzulu uthiwe nxa kuyukuthi engumuntu ozimisela ukuthi engasihlenga kulinkedama esikiyo ngalumnunzana esilayelo nxa kuyukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi nxa isibuye ivelela ngapha kubotshiwenga mhlawumbe kungaba khona okungaba khona kodwa lakho sokuyukufisa nje
manje ngokubona kwakho nxa kuyukuthi baqinisile ukuthi bazajeziswa labo abaphathekayo manje pho umkamongameli ke le ndodana yakhe ubona bengajeziswa labo na
iproblem layo yokuthi yona vele i-judiciary yangithi yikho lapho esine-problem khona okwakuqala singakayi ku-executive ngoba ku-executive kubolile kubole phuhlu yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalokhophe ngokuphathwa ikakhulu impumalanga ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga ukuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga sorry impumalanga ilenhloni lobuyanga avuka Gandhi kayilanhloni lokweba bengeva umtebe zaye kwevelu nini zangaphansi ezama ukuvala ubuyanga kanti ke wena njengogande ngapha uluhlulwa kithi siyahlonipha fuka gande asila nhloni lobuyanga ingqe siphila impilo lobuqotho siphila impilo elenhlonipho siphila impilo elokwazisana lokunakekelana asila nhloni lobuyanga yiyo inkalakatha yeproblem esilayo phakathi kwezizwe zombili zonezi isizwe samahlabezulu empumalanga ubona mdabuko wabo khonokho abakwenzayo uyefica umuntu egqoke iwatch ye $400,000 uyefica umuntu yokutshela ukuthi hayi isicathulo lesingasithenga $330,000 ubona kibo khonokhuyana bathola udumo bathola ukugcwalisiseka kwezifiso babona kuyiyo impilo naliyana kanti ke thina nxa sikukhangele ngesakithi angeke Gandhi ngiyethenga i-Rolls Royce ngizoyidrayiva emagodini kungangcono ngiyezithengela i-truck i-pickup ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo